siyabonga Chris siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 ngomfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kambe shiwa noma ukhanje ziyafanana. Izalukazi namaxhosa esizazi yothina. Ihlezi ezindlini igcine izindala labazulu. Lokho okwaphila kebhodabhoda ngeminyane egala indawo yonke ilizwe lisitsha. Isikhathi sesifika tshiyane nakule kwakwenza.
Kulomsekeli webandla leMDCT obotshiweyo eChinoyi namhla ngemva kokutshela ilunga leZANU-PF ukuthi uMongameli Mugabe seluphele yikho ekhubeke waphosa watshayeka phansi ngesiphundu izolo.
Inhlanganiso yakhalisa kudala kusukela ngo-1961. IZANU le isifuna ukugqibela ibizo lezaphu ukuthi icine abantu babethu bacine bengasakwazi ukuthi yona izaphu kuyini. Le bizo lakhona ligqitshelwe lihle liphele.
Kuhlandla lezombusazwe lamhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Isaac Mabuka owebandla lezaphu yena othi iZANU-PF siyabulala umnotho welizwe. Kuwaza Friday lamhlanje silomculi wengoma zokholo utholakele Ndlovu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomsekeli webandla leMDCT obotshiweyo eChinoyi namhla ngemva kokutshela elinye ilunga leZANU-PF ukuthi uMongameli Mugabe seluphele yikho ekhubeke waphosa watshayeka phansi ngesiphundu kwele India izolo. Amagqwetha kaMnumzana Tendai Musonza athi uzalala esitokisini njalo ulakho ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. UMugabe uphose wawa ngesikhathi ezama ukuqansa okuyisteji okuncane ukuyabingelela umkhokheli weIndia uMnumzana Modi khonale kwele India. Uncedwe nguMnumzana Modi lamanye amadoda amabili ambambileyo. Uke wawa uMugabe kunyanga esanda kwedlula egcekeni lendizamtshina eleHarare International Airport. Kulandela isehlakalo sayizolo ibandla leMDCT lithi uMugabe seluphele ngalokho sokumele achiye isikhundla. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla uNkosazana Thabita Khumalo.
Kambe shiwa noma kuthanto ziyafanana. Izalukazi namaxhosa esizaziyo thina lihlezi ezindlini igcine izindala labazukulu. Lokho okwaphila kebhodabhoda ngeminyane egala indawo yonke ilizwe lisitsha. Isikhathi sesifika tshiyane nakule kwakwenza. Akhiye isikhundla sananika abantu abazatshintsha okwenzakalayo eZimbabwe.
Kodwa bayakulandula beZANU-PF bathi uqine saka uMugabe.
Bangathini kambe shuwa bavele bona umsebenzi wabo ukuqamba amanga beqambela uzulu amanga beqambela umhlaba wonke jikelele amanga. So akusimangalisi lokhu ukuthi kathi beqiniso ngoba umsebenzi wabo ukuqamba amanga.
Ngaphandle kokumkhuthaza kuphela ukuthi echiye umsebenzi njengamalunga edalela ephalamende akukho yini okunye elingakwenza.
Siyanelisa leyo twa impeachment kodwa udubo lukhona antakwazi ukuthi iphalamende le iningi labo iZANU-PF and iningi lama-MP eZANU-PF beyimhlanga kabesabi kanomuntu phansi. So yinto engasoze yafika emlonyeni yabo bese sabe ukuthi bazathi kuchephathini njengomduru. So kuzaba nzima sinde ukuthi sibakhuthaze ukuthi senze njani bese sabe ukuxoxa.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Kodwa umeli wephelandaba Mpophoma edalele ephalamende njalo elilunga lebandla leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi uMugabe uqinisaka njalo kumele eqhubeke ebusa.
Okokuqala, mina ngilijaha elingakafikisi iminyaka engu-40 ngike ngaqhubeka ngawo ngawa sibili ngaze ngaxhumelana ngelanga sisu phansi umbuzo wami yilona so njengoba ngithengeze njalo so mele ngihle ngithiye phela lapha umsebenzi ngithiye konke vele ukuba yimember of parliament ngithiye lapha engisebenza khona ekampanini ngoba ngikhubekile ngawa yini abantu kwesisi sikadi bayaswela into yokwenza lento yokukhuluma ubaba umgabe ngumuntu njengawe lami labo ukukhubeka into evele ikhona emhlabeni yikho lebala lokuthi khubeka likhona andwana ngabe vele alikho lelo bala so ukukhuluma kwakhe waphosa wawa akaza action to eso somele ngabe isinto sengahlaba umkhosi ngayo sure sise sikhulume wena ukhona le melika ngapha kwele Zimbabwe sikhuluma ngokukhubeka komuntu sure sokantayo imbetho into emangalisayo
ukukhubeka kwakhona baba Juma kube yilokhwana okokuthi bekule stage nje sincane omunye ngathi ubaba umgabo ehlulekile ukuqansa ngoba ubekhanye diniwe engelamandla kungayisiko ukukhubeka lokhwana ukuthi umuntu engakhubeka nje ulubona njani lolu daba
well kodwa ke ngikuchoda ngabantu abangenamakhanda sibili abaswele into yokukhangela lokunanzelela kumbe sithi kodwa okwesikhiwa lokuanalyze ukukhubeka yikukhubeka ukukhubeka akulanto ukhubeke emastepsini amade amakhulu kumbe abancane kumbe ngabe even kuplan ground uhamba so kwalungani siyake sikhubeke sibili utshaye ushaye amazwane nxa unjengama uthanda uhamba ngorama phansi ushaye zozwane uzophuka isikhumba saphambili aphansi akula any bearing at all ukuthi ukhubeke njani ukhubeke nga mina engikutsho yilona ubaba umgabe yikumona loke esebenza uloke kwansi ukusebenza uzala elokhu esebenza ngoba uphiwe ilozen isiqubu sokuthi asebenze ngabantu basezimbabwe ngokuvota so ukusekhona kuzofika e-2018 so lokhu abantu abakucabangayo abakhulumayo yikuchitha isikhathi nje kuphela
umnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba mpophoma edale lephalamende njalo ulilunga lebandla lezano PF kuhlandla lesimo sezombusazwe eZimbabwe lamhlanje sixoxa lomnumzana Isaac Mabuka omgcini sihlalo webandla lezaphu yena othi iZANU PF siyabulala umnotho welizwe njalo sehlulekile ukuvuselela ngenxa yombango wezikhundla kuleli bandla uMabuka uthi ibandla leli lona eselibuse iZimbabwe okweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu sokuzamele lihlale phansi lamabandla aphikisayo kudingwe indlela zokuvuselela umnotho njalo kulungiswe konke okuhluphayo elizweni uMabuka uthi okwenza ibandla lakhe lingenelise ukungena embusweni yikuthi uZulu uyesaba ukukhuluma ngezombusazwe asizweni uMabuka exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba lokunye okuphathelane lezombangazwe lezenotho.
IZAPU imela abantu beZimbabwe. Inhlanganiso yakhalisa kudala kusukela ngo-1961. IZANU le isifuna ukugqibela ibizo leZAPU ukuthi icine abantu bethu bacine bengasakwazi ukuthi yona iZAPU kuyini. Le bizo lakhona ligqitshelwe lihle liphele. Yikho savumelana labanye sathi hayi kungcono emanqiweni asibuyeleni. Siyokhangela iphathi esazivele siqale ngayo kuyikuthi khonapho sekutshengisa ukuthi into esayilwelayo asayazi ngoba izwe lakithi selihlupheka
okwenza ukuthi iZAPU ingangena embusweni kungabe kuyini
into yakuqala eZimbabwe there is fear ukwesaba okukhulu kwabantu especially emakhaya abantu besaba konke la madorobheni ngithi nxa umuntu ekhuluma ngepolitics uqala athalaze ngokuyesaba so ngokunye kwakhona into yakuqala vele yenza ukuthi wona ungasatsho iZAPU yodwa la manye ama-political party ukuthi angene embusweni kunzima into yakuqala ukuthi nxa umuntu esembusweni especially e-Afrika uyasebenzisa konke angakwenza ukwethusela nokusebenzisa imali engabi khona ukuthi wona hhayi abantu bamlandele so ngokunye kwezinto ezenza ukuthi wona lathi njengeZAPU siyabe sipusha sithi hhayi kodwa abantu bazazibonela ukuthi wona izinto kaziright
nxa sisikhangela ke amabandla kukhanya maningi eZimbabwe indaba lingabambani lamanye amabandla
ye amabandla maningi sibili That's what we call democracy. Kumele at least abantu bazikethele lapha abafuna ukuya khona. Kodwa as for a coalition, namanye amabandla ukuthi wona as opposition isebenzelane ndawonye, izaphi umnyango wayo uvulekile ukuthi wona laba abafuna ukusebenza lathi siyakhulumisana sifuna ukuthi singasebenza labo.
Singathi ngenxaso sikhangele umnotho welizwe, kambe ukuthi lingangena esikhundleni lina lizawulungisa njani?
Into yokuqala ikutshintsha ama-policies. I-policy yokuqala ngena le ama-investment policies nayo. Kathesi imithetho yeZimbabwe iwomile ebantwini abafuna ukubuya. Asali into okuthiwa i-indigenization, hhayi. I-indigenization i-right, but it must be implemented in a way that can attract the foreigners. Awungeke ukuthi ilizwe lingenamali linje njengeZimbabwe. Ukuthi umuntu angabuya ne-1 million ezovula i-factory ukuthi yena uma kuha nje ube umZimbabweni seyathatha 51% engakhiphanga lokho kula muntu lemali. So umthetho lwana automatically falls out.
Bandla leli okuthiwa yi-people first elibunjwayo ungathini ngalo?
Lokho besibezwa bekhuluma sekulalokhu abakavile egcekeni ukuthi ngoba into esiyitshoyo ukuthi wona abaleli benebandla elilo president, elilo secretary general, elilo banibani esizakhuluma layo nxa sikwazi ukuthi wona singabambana kumbe hhayi.
Lo ngumnumzana Isaac Mabuka, umgcinisihlalo webandla lezapho, obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Ukuze lizwe okunengi ngalolu daba lingangena ebulenjini be-intanethi kukheli yethu ethi www.voandebele.com. Kudaba olufanayo kusasa sizabe siqoxa lo mnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba mpophoma edalele ephalamende ekubandla leZANU PF, yena othi ibandla lakhe lizama ngamandla wonke ukuvuselela umnotho welizwe, njalo uthi kungamanga ukubana balwela isikhundla.
Ibandla lebana liyahlekisele ba ungalibandla uphamanisile angazi ukuthi kukuyini khona kwana okuzamekayo, but kuyehlile kambela lokwana wena khona okuzamekayo. Sokwehlile ukuvuka sokuxhasela sokunzima sebekhulumisa nakubi, akusela nto emekuhle khonapho. Hhayi lokhona vele ngasakhulumi nako asikufakele eqeni akulaloto. I-ZANU PF yivele yiyipati yabantu, yiyipati yadalwa ngabantu.
Igama lami nguGibbs Dube, kule viki ngiqhubeka ngilethulela uluju kuphela. Ngikhuluma lamabandla atshiyeneyo ngezombusazwe kanye nezenotho. Kulungiswa njani konke okuhluphayo elizweni? Tiyani indlebe lizizwele khonapha kuStudio 7. Abadala bathi ukuzwa yikuncitshwa.
Lilalele ke kusasa uGibbs Dube weStudio 7 exoxa lo mnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF. Izisebenzi zendaweni egcinelwa inyamazana zendle eWange National Park esezile isikhathi zingaholiswa zinakanelwa ukuthi yizo ezibulale indlovu ezingamachuma isithupha lambili 62 ngechefu yecyanide. Amaphephandaba kwelebhilitane abalisa ele The Daily Mail le Telegraph athi ancetshwe indlebe ngomunye umuntu ongathandanga ukuvezwa igama ukuthi izisebenzi lezi yizo ezifakele indlovu ichefu zikhonona ngokungaholiswa okwenyanga ezimbalwa. Izisebenzi zikaloliwe ezixotshwe umsebenzi kunyanga ezintathu ezedluleyo ziyala ukuphuma ezindlini zalinkampani zisithi kumele ziqale ziphiwe imali yazo. Kubika uMavis Gama.
Lezi zisebenzi zixotshwe umsebenzi ngemva kwesinqumo sedalele High Court esipha umqhatshi amandla wokwanelisa ukuzimisa umsebenzi ngokuzinikeza inyanga ezintathu zenotice kusetshenziswa isigaba somthetho wezisebenzi wakudala. Unkosikazi Mandisengu ungomunye walezisebenzi ezedlula kancane amakhulu ayisithupha ezamisa umsebenzi ile nkampani kaloliwe.
Sikhala ngemali yethu, sifuna imali yethu ukuthi ngibone ukuthi ngenzani ngempilo njengomuntu ongaseli ukuthi sithathe sinza kukhangelela ngapha. Abantwana nabantwana bafuna ukugcinwa, abamele baye esikolo, yilabazali futhi labo bamele bagcinwe.
Imizamo yokukhulumisana lenkokheli lokhu yayisehlula. Unkosikazi Sengwethi banikezwa izizathu ezehlukeneyo sikhathi sonke.
So nxa ungabona umisa abantu abangu-600 ungela mali, angiyiboni ukuthi lingaba liqinisa ukuthi yabo ungela mali. Kumele umise umuntu ukwazi ukuthi uzamnikani. And lakathi sikhwaba nxa sicela ukuthi sibone i-top management yangikhona kuthiwa iku-workshop. Inamboni ukuthi i-workshop ingangenwa kungela mali.
Uthi kunje sebexotshwa ezindlini zenkampani abanye babo lapho bebehlala khona belindele ukutholiswa imali zabo okubalisa abazisebenzela kunyanga zangemuva alokhe bezithenjiswa kodwa bengazitholi.
Kule 25 months ezipacked salaries, imali ababezafula since 2012, kube sokusiba le 12 months full salaries ezikubacklog. Kathesi abasemsebenzini lami ngikhona apha melela imali ya last year, November last year 2014, yiphenye imeleleyo. U-2015 asikamqalisi, asikamhola, asikwazi ukuthi sizamhola nini.
Imizamo yokukhulumisana lo phethe uhlangothi lwezisebenzi umnumzana Gilbert Ndlovu yehlule belukhala kokuphela ucingo lwakhe kungela osabelayo. Ubufakazi obutholwe yi-Studio 7 buveza ukuba lanxa benkampani le bekhalaza kokuphela bethi kabalayo imali yokunikeza isisebenzi ogoqela ezaxoshwa umsebenzi, iziphathamandla zona zihola ngengwane zinikana imali engakhitshelwa mthelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amapolisa kwele Botswana athi lokho liqonga inani labantu beZimbabwe ababanjwa inkunzi lokuthathelwa impahla yabo bengena kulelo lizwe ngokweqa umngcele ngaphandle komthetho. Kubika uMartin Ngwenya.
Embikweni oqoqwa amapolisa eBotswana viki zonke ukhomba ukuthi inani lalabo abahlangana lesigebengu ngesikhathi bezama ukungena eBotswana emngekho emthetheni liyaliqonga. Kulabathathu abagcine begijimela ukuyabika emapholiseni eRamakhwebana ngemva kokuhlaselwa yisikliwi besanda ukungena eBotswana ngokweqa ucingo. Amapolisa athi bathathelwe impahla efana lomakhalekhukhwini kanye lemali phose inkulungwane zamadola. Kule nani elingaphezulu eleqa umngcele ongekho emthethweni ngenxa yobunzima bomthetho wokuhlala kumbe ukwethekelela eHaboroni. Lokhu sokudala ukuthi iningi lingene mkoto lifake impilo yazo engozini. Omunye wesifazane ongafisanga ukwethwa ngegama ngoba yena amaphepha aqondile ohlala kwele Botswana uthi kulentsha yabafana ababhadalisa abantu ukungena eBotswana abazibiza ngokuthi ngamagumbagumba. Uthi abalancwadi zokuhambisa bayahlawuliswa ngitsho labo makhalekhukhwini ecabangela ukuthi umhlambi lo ungabe uyiwo ophatheka ekubambeni abantu inkunzi nxa bengela kubhatala.
E-borders bhekana lokunzi nxa ungela malanga. Kulabafana abacrossisayo bacharja ama-cellphone kumbe imali. Abafana labo kuthiwa ngamagumbagumba.
Uthi ukuquma ngeganga akusaqumi engqondweni zabo ikakhulu omama ngoba bengabhekana lokudlwengulwa.
Kulendlela ezikrosa ngeganga thina omama siyesaba ngoba kulabafana abakuthathela impahla zonke kumbe bakubhinye noma bakubulale.
Umnumzana Danisa Ndlovu uthi kuyesabisa ukwenzakala emngceleni sokufanana lalokho okubhekane labeqa ungulukudela belubhekise kule South Africa kodwa bethola izigebengu zibalindele.
Sizwile indaba lezi ezobugivingi ezenzakalayo eBotswana lapho abantu abaqhumayo beseqhuthango besizilizwe leBotswana. Sokuzokusisabisa ukuthi sihambe njani njoba singela amaphepha ukuthi siyeqisipile ekhaya kumbe size ngapha. Sizisaba ukuthi sizaba nje inkunzi.
UNdlovu uthi akula muntu ongekho engozini ngoba ngumama noma ngubaba ngoba izidlova zikwazi ukuthi abantu abaningi abeqa umngcele bethwele imali kumbe impahla ethile.
usehlakalo lesi sobugiving ngasihlasela abantu besifazane kuphela noma thina besisa kuyasihlakelela ngoba izigiving lezi ziyakwazi ukuthi umuntu oyequthwa ngivila elizweni leZimbabwe yabe phethe imali amafoni lokunye nje oqathekile bahle bethatha advantage sibetshontshela umuntu wonke akusakhathelekile ukuthi umuntu yini
noma nje iningi eleqa umngcele libhekane lengozi eziningi ezigoqela ukubotshwa ukubanjwa inkunzi kanye lokuhlaselwa zinyamazana zasendle baqhubeka bethululeka kwalubhotswana kanye leSouth Africa beqotshwa indlala ebhahileyo eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabrungu leBhotswana.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukugwetshwa kukamtshutshiswa omkhulu kahulumende uMnumzana Johannes Thomana yena ogwetshelwe ukuhlala entolongeni okwenyanga eyodwa. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kulabantu abangamashumi amane abafileyo lamhlanje kwele Syria ngesikhathi amasotsha kahulumende ehlasela endaweni ephansi kwabahlamuki. Amapolisa kwele Iran abikwa ebophe umnini bhizimusi olelungelo lokuba isizalwane salelo lizwe kanye leMelika ngesikhathi esethekelela izihlobo labangane kumaviki amabili edluleyo edolobheni leTehran. Sokuyisikhathi sokuzwa udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Izizalwane zakwele Cote d'Ivoire zivote mhla ka 25 yona le inyanga kaMfumfu kukhetho lokudinga umongameli. Impumela yalolukhetho iveza sobala ukubana laloba kuke kwaba lezehlakalo ezingatsholutho ebezingaphazamisa lolukhetho lugcine lukhutshwa kakuhle njalo ngokuthula. Umongameli Alassane Ouattara ukhethwe ukubuyela esikhundleni sakhe sokubusa kweminye iminyaka emihlanu elandelayo. Ukhetho lwalonyaka beluqakathekile ngoba lusenziwa ngemva kweminyaka ethile luqhutshwe ngendlela elodlakela ngomnyaka 2010. Kwaba lodlakela olwabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezintathu 3000 lapho owayengumongameli uLaurent Gbagbo ayesala ukwamukela ukuthi unqotshiwe ngowayeyinhloko kahulumende uQatara. Uhulumende weleMelika uthanda ukwenzela amhlophe uZulu wase-Ivory Coast kanye labancintise kulolu khetho abaqhube umkhankaso wabo ngokuziphatha okuhle langokuthula. Ngesikhathi ele Cote d'Ivoire liqhubeka ngentuthuko enhle kwezombuso okhululekileyo njalo oyentando kaZulu, eleMelika lithembisa ukuqhubeka lithuthukisa ubudlelwane bamazwe omabili.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena.
Kuwoza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho uxoxa lomculi wezokholo uTholakele Ndlovu ocula engutholakele mayelana ledlalade lakhe elitsha elithi uJehova Nkosi Yami.
Ba umbiza tho kumbe Queen of Gospel loba tholakele ngokucacayo ukuthi le intokazi edume kakhulu emculweni wezokholo ukuthi isifiso sokuthi abe ngumculo odumileyo ohloniphekayo yiswe esenza ngo-2007 azimele yedwa esecula engutholakele kanti ke uthi leli liphupho eselifezekile.
Eyi uyazi kade ngikhala ngithi ma ngithi ngabona ohlengiwe ngibone olusanda oRebecca ngithi nkulunkulu wami one day ngifuna ukuzibona njengabomama laba ngoba bangomama balesithunzi kugospel bangomama mhlawumbe sibalandelayo kodwa kuJehova wanithatha wamphosela kibo sengizibone lami ngiperforma labo kuyinto enhle kakhulu ngiyabonga uNkulunkulu.
Udlalade lakhe lakuqala wayethe umkhuleko wami kubaba walandela ngelithi ngivulele Nkosi
kanti kathesi usesithi uJehova Nkosi yami. Lapha ke uthi ubonga umveli ngqangi ngakho konke amenzele khona ikakhulu ukotsha usathane obemvalele amathuba. Ezikulelidlalade zigoqela uNkosi yami ngiguqile phambi kwakho Jesu lidwala uJehova uyangizwa lezinye lelidlalade liphelekezelwa iDVD ethethe lokhu ukudla kwendlebe yakupha amehlo utholakele uthi kusetshenziwe akudlalwanga.
Mina ngizibona ngikhatshana, ngizibona uNkulunkulu embusisa, ngihambela amazwe namazwe ngingakhethi imhlobo. Ngizibona uNkulunkulu angiyehlisela lezibusiso siba le mali ngidonetha ngincedisa sinabogogo emakhaya abangekho kuma-orphanage villages, abogogo abadinga thina usizo lwethu. Ngiyakhulekela uNkulunkulu ukuthi ngingaphuma endleleni, kwazi ukuthi ngibe umama ozothileyo ogcina umuzi wakhe.
Zikhona ke kuledlalade ezezinyembezi nxa sekunzima. Kulakele uthi umuthi wokuphumelela nxa ungumculi ikwabelana labanye.
Masingancithanini asifundise nini abasakhulayo. Uma ufundisa osakhulayo wena lakho izinga liyakhuphuka. Asiyekeleni kuba stingi sithathene abantwana abasakhula sibafake nini labo ezindaweni. Labo abafuna ukudla njengathi bebe lokusasa. I-generation to generation abantu siyafa abanye bayazalwa. So asifundise nini asitshiyeni talent la masihamba.
Uphuma ke enkundleni ngale ethi kungabanzima empilweni. Ngandinyembezi ubheke kumveli ngqangi uza kusiza. Imele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho, siye kobulawayo umbukiso wempahla zokugqoka weMathebeleland Fashion Week. Uqale izolo kuleli dolobho lakobulawayo. Kubika uJoseph Njanje.
Umbikiso walonyaka wensuku ezintathu ugqitshelwa phandle kwesitulo seFaza Gome Hyper esitholakala endaweni yeWoodlands kobulawayo. Abathunga impahla ababukise ngolwesine ntambama ngabathi inkampani ethiwa liNkosi ekaNumzana Nkosi Nkomo, iHomeboy ekaNumzana Nkosi Lati Nkomo, iTribes ekaNumzana Gift Tsingano kanye leCrocky ekaNkosazana Talent Ngwenya. UNgwenya utshele Studio 7 ukuba yena uqale ukuthunga ngomnyaka 2011 esesikolo seBulawayo Polytechnic njalo bekungokwakuqala ukubukisa emkhosini ofala nalo.
Ngokokuqala ukuthi ngithole ithuba elinje kulabo abafuna ukuba ngama-designer labo kusasa ngithi abaqhubekele phambili amaphupho afezeka.
Bebebalutshwane kabi abantu ababhadale ukuzothapha ngamehlo umbukiso wayizolo. Obhala ngezomcico u-Ayanda Ndlovu yena olekhasi lakhe elibizwa ngokuthi Front Row 263 ebulenjini uthi indleko zokungena yizo ezidondise abantu abaningi njengoba bekumele umuntu ehlukane lama-dollar alitshumi lanhlanu $15 ngamunye okutsho ukuba nxa efuna ukuzobukela ngawo wonke amalanga amathathu kumele ehlukane lama-dollar ngamatshumi amane lanhlanu $45.
Personally, I think it was a nice show, though abantu bengavuyanga. Maybe because kukhatshana, I don't know, but knowing people from Bulawayo, imali inengi, $15, abantu in Bulawayo is just too much.
Lo mbukiso uqhubekela phambili namhla ntambama lapho kuzabukisa khona abathungi bempahla abagoqela uNkosazana Nyasha Mtangamira owe the Diva brand, uNkosazana Annie Maliki owe Litso, uNkosazana Thembeli Hlefuyana owe the Principal, kanye loNkosazana Luisa Choruma owe Mosi Designs. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanje.
Ayehlukane mtwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Libelwa busuku obuhle.